Hayi, impilo siyazama ukusebenza, odokotela abakhala lomsebenzi abakaphenduli. Kodwa laba abakhona hayi bayathova, abantu bayazuza uncedo njengoba abantu akula lapha bangaya khona.
Nxa sikhangele kodwa bangake esengani basebenza, njalo bona abasebenzayo ibaphi?
Athi abakhala lomsebenzi ngaba o-junior doctor. Kuzokuthi abanye laba abakumigqiqi hhayi iningi liyabuya emsebenzini, kodwa ama-specialist ama-consultant hhayi bayabuya emsebenzini. Okwanamhlanje mbona amachumi ama-esikhombisa kade bengabuyanga, kodwa thina sifika ama-200 and something. So abadokotela abaningi bayabuya emsebenzini.
Uma sikhangela kodwa sizokuthiwa-ke abantu abanye bayabiselwa ngekhaya. Ababiselwa ngekhaya ngabanjani ngweni?
Hayi, ababiselwangekhaya ngabantu ababengaguli kakhulu. Ungamuntu egula isifo singambulala uyafakwa esibhedlela, abanye be-operate. Babe sebebonile ukuthi hayi umuntu lo uqinile ukuthi abuyele ngekhaya, kumbe wesikhathi yabelanza amaphilisi akhe o-BP nje nje embhalele yasebuyele endlini.
Ye.
Kusho ukuthi abantu abagula kakhulu bayaxotshwa esibhedlela, abantu bayelatshwa.
Kungaqhubekela phambili-ke laba abakhala lomsebenzi bengabuyi, kambe kuza kuma njani khonapha empilo?
Lapho induku loxhakuxhaku, mina mbona amadokotela yiba bazasala emuva, ngoba isibhedlela sivalwa ngalokhu sisiya phambili. Bona yiba bazasalela emuva, abantu bona ababagulayo abagula kakhulu engutshele ngayo lokhu bezuza uncedo bayelatshwa. Kuvuka kwizolo nje omama bazuzile ingane abafika amachumi amathathu ngelanga, uyabona? Isibhedlela senelisa ukubelethisa abantu amachumi amathathu ngelanga. Kuyakutshengisela ukuthi isibhedlela sinjani, siyasebenza. Kulabantu abaphakathi aba-admitiwe abafika ama-400, 500.